umehluko olwenzakalayo laphana ikuthi abantu abalaphana abayezompa ngazwe laba bayahlupha. Ngise sengukhansela laphana sazama ukuthi kona silungisise indawo leyana kuhle kule yayitshile futhi ngomnyaka ophelileyo. Sazama ukuthi kona silungisise kube kuhle ukwenza ukuthi kungabi lokho kudenzakala ngoba akwaziwa ukuthi kona vele umlilo wangona vela ngayo. It's not organized, akulandawo, ayisondawo enhle yokuthi kona siyabe kutshengisa sibili ukuthi kona i-industry. Ngoba nxa kuyi-industry kuvuke kube lakhonoko ukuthi kona uyazi ukuthi umlilo uyabuya, ubuya njani, kube lalokhuyana okuthithayo. So sokuyenzakale kaninginingi, sokwenzakala tumbeni sokunomoya. Kenga lokho kuyenzakala eZimbabwe kungathi umoya sokutsha, amabhasi ayatsha, khathesi umlilo pho kuphuma from nowhere, abantu bayafa bemlilo betshiswa umlilo. Akusakwaziwa ukuthi ungathi kuvela.
Bakhona yini abalimeleyo kulingozi kumbe balahlekelwe impahla kuphela?
Balahlekelwe impahla eningi kakhulu. Leyi yindawo esebenzela khona abantu abazenzela into zabo ngezandla. So balahlekelwe impahla eningi, amaplanka akade bayathengile, okuningi ningi okulungisa amasofa ayiglue yabo, balahlekelwe impahla enye emangalisayo. So kuludubo kakhulu khonokho. So mina ngithi kathesi njengoba sokwenzakale njengakhonokho, uhulumende layenza ukuthi khona abantu laba abathi siyabusa leyo ndawo zake bashiyane nakho lokhu kulungiswe kuhle, kube yi-industry. Sibili ngoba kulabantu abaningi laphayana abaphila kwaphayana, kulezimota zabantu, kulani abaye babheka izitshala kwaphayana. So kuze kube yi-industry sibili eqondileyo.
UZulu yena ungathi ulolwazi olwaneleyo yini kundlela angavikela ngayo ingozi yomlilo?
Udubo ikuthi bavele ngabakwazi lokuthi kuvela langathi engxenye kulesiganye esiphongkuyenza khonokho akusaziwa. Ngoba into efuze ibe khona ikuthi khona kulungisiswe kuhle kuhle sibili sibili. Nxa umuntu esebenza endaweni yakhe abe endaweni yakhe eqondileyo, ngoba kathesi ubonke ukuthi lapha semvake okwami lapha semvake okwami kulalo kuphokuba yinqumbi, akula order.